Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo. Ngesikhathi ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa, likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa acothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguJamisa, uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi sile jaha elikhankasela amalungelo oluntu kutatenda mombe yarara. Ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele, bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla le-MDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kamnangako ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
UMakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokhu elesifiso sokubulala abantu, njalo umhlaba wonke jikelele usibonile iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC ukuthi ibandla lezibani umsebenzi wabo yikubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvule amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso, ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela, ngoba sesikhulumile baqamulela isigodo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha, kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu, njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla le-MDC ukutshengisela esiza kuyenza kasidingi msindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayithusa kakhulu, ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesikhiwa i-re engagement, ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu, esithi international crime, i-torture. Siyakwazi ukuthi convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe, kumele umuntu nxa ecala abotshwe athonisiswe. Kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe, lokhu kutho ukuthi lizwe nxa kunjeke selephule umthetho wemhlaba, kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokhu esikwenzayo ukuthi sizame ukuthi sidlale lamazwe omhlaba njengoba besijeziwe ezikejezi zomnotho, ama-sanctions. Kungabangela ukuthi kathesi-ke ilizwe leli lithole selisethezwa futhi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu. Ngendlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokhu ukuthi abantu bahlukuluzwe, abantu bakholise ilungelo labo njengoba libhalelwe kusekelo sombuso seZimbabwe. Ukuthi kwenza lokhu hhayi kutshengisela ukuthi hhayi-ke sesisehluleka ukuthi silandele isekelo sombuso elizweni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kamnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla le-MDC elifuna ukutshengisela emgwaqweni.
Angilalwazi sibili ukuthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukukudingisisa khonokho, angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo. Sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo, kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imibiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende, besenza khona okungabomo, izinto zangabomo. Nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezi zinto ezinjengalezi, ngibona ngani okukhona nje lokuthula. Angazi ukuthi kathi laba abantu bakuthatha ngabi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
UGawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni, njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukwenze ukuthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizulu lokwana ukuthi abantu bathi bona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha, bethatha impahla zabantu, betshisa impahla zabantu, besenza yonke into enjengayonaleyo. Hhayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana, kasoze kwenzakale. Futhi abakhangela ngezokuvikela abantu konke lani yonke into enjengale, bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo. iko uhulumende inyathelo lithathayo. Okuningi engikubonayo mina ikuthi nje asabe abantu bakhulumisane. Xa kule nyinto utshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho, abantu batshengisele ngokukhulumisana, abantu bahlale phansi njengayizolo. Kanti kwehlulani ingani izolo lokhu onkomo labomgabe besilwa izaphu lezanu kungabonwa, bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma. Ngesikhathi sedlulayo ku-inclusive government eyaba khona phakathi kwamabandla amanye MDC le ZANU PF, kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa, kwehlele phansi. Azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonokho. Nanamhlanje futhi ukuze kulunge konke kulokho esikudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabweans, asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabele kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu, lina ukutshengisela kwenu lokhu elifuna ukukwenza ayisikho, lina ekwenu khangelani phambili, lizwele abantu, izinto zilungele abantu, lisebenze ndawonye, lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho lolo oludlulileyo. Ngokunjalo yikho esikukhangeleyo. Bakithi akube njalo njengamaZimbabweans ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imbiko leyo seziswelakale, abantu abasizondayo bazabe lokhu bekhipha imbiko yokusixabanisa, le mbiko yokusidiliza, le mbiko yani engamanga engayisiyo, engayisiyo qiniso. Ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho.